sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo namhla ngesonto mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana leHarare kukhetho lolumisiwe.
I-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP wafuna ukuthi anjani akhonteste kuvota. Khona yindaba ekhona kuphela, kunyani indaba i-43. Thina be-33 sihlale siphansi, akulanto eyenzakalayo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingase linqotshwe. Siza kuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lokho lokuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwezinye izigaba zelizwe, lanxa kwezinye luqhutshwe kuhle. Kobulawayo, umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo unqotshiwe ngumnumzana Tinashe Kambarami ukuthi amele uWard 3 ngamavoti ayi-170 aka-25. Amanye amakhansila anqotshiweyo nguGladys Masuku noNefati Sibanda. Kube lokuxokozela ePutiriro 1 Community Center eHarare, lapho bekuqhutshelwa khona ukhetho lwama-primaries afanayo. Abasekeli baleli bandla kuWard 43 bathi ukhetho lolu alusoze luqhubeke ngoba kufakwe abantu abangabafuniyo, ngakho lumisiwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ngabasakhulayo labo abakaWard 43 ebandleni le-MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi eButiriro 1 Community Hall besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga ozamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela, njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho eButiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengesi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiweyo ukuthi benze ukuthi ama-elections, e-primary elections, avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu ababe bemfuna kalabantu. So babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzela ukuthi vele kungavoti. Akunthokozisi ngoba abantu lapha sithi imisebenzi ezindlini, sibuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabesifuna ukuthi basikhokhelele. Umuntu kadliwe ngepheni, nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokho, aso into abangamzondela yona. So lokho kuyasidabukisa ngoba sithiye labantwana sathi imisebenzi, sisithi sibuya lapha sizovota manje sokukhanya sekuthi.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhangezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries eButiriro.
Hayi, indaba eyenzakala lapha i-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP wafuna ukuthi anjani akhonteste kuvota. Khona yindaba ekhona kuphela, kunyani indaba i-43. Thina be-33 sihlale siphansi, akulanto eyenzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga ama-council, asikafiki kuma-MP. Ukhetho lapha ngolokudinga ama-council.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT eButiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansila kuphela, hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi beZANU-PF. Abanye bazame ukuhlasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe nguConstable Kayia wenkambeni yamapholisa eGlenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakala ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahatshi ngoba bakade bevimbe esangweni bebesemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ibandla lezanu PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. UMohati uveze lokhu esegungwe eGwanda South lapho kusungulwa ngokusemthethweni iviki yokunanza amasiko izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko okunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethwe nguZulu.
If you lose, you've lost. ZANU-PF is not the one that is going to power.
Odliwe udliwe, onqobile unqobile. IZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU-PF ayibuswa libutho. Njalo ayisilo butho, ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho lathathwa mbuso. Baba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba. Ngabe kwakulibutho, wayeza kotho. Kodwa uzihlalele kuhle nemizi emzilwane. Azange wahlukuluswa.
UMohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho. Njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC iluhlangotho oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngokuthi iZANU-PF izaqilizezela kukhetho. Ukhetho luqhutshwa yiZEC ezimele yodwa, akula muntu eZANU-PF kuZEC. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way.
Bakithi sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga sixhabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhokozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohati uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luzaqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe ngisiyabatshela ngombuso wethu lalokho esikumelayo. Bathi kwakathesi senza kuhle kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza ngempumelo. Singehluleka ukwenza lokho umhlaba uzasijikela. Unxeba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube loKazembe Kazembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye nezakhamizi zebulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungu ebulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Okwamanje ke silichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokuthi abantu bangathi besuka ekhaya bethetheni baye emazweni kwenzani ukuba lohlupho lokuthi bagcina besilwa abanye begcina bengazani abasahlala ndawonye into ezinjalo. Sifuna wazuthi kambe kuhamba njani kudaba lolu. Iwo manje ke lomnumzana Nkosi Nathi Ndlovu lo mama ke uShila Sibanda ukhona ngale eBhilitani. Masibanda kunjani?
Ngiyaphila kubele njani mina baba?
Hayi siyaphila kakhulu. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Yes, kale ngawe Masibanda. Khona ngazani kulo hlupho sibili ubona ngani kwenziwa kwini konke lokho?
Uhlupho lona lukhona sibili kakhulu. Imina mbona ngathi into eyenza ukuthi singasalandela amakhasi ethu nokuthi kube lama-divorce amaningi ngu-insebenzi. Umsebenzi walapha ule pressure kakhulu. Abantu thina sisuka sigijima simsebenzi sikhohlwe ukuthi masingomama lo baba. Kuyini okufanele sikulungise sikuyenze endlini and then imbangela lapha ukuthi uthola ukuthi mama uvuke ekuseni emsebenzini ubaba la uye emsebenzini kubuye ebusuku sokubuya kuphela kulala kusasa njalo nje akusela ukuthi kuyahlalwa phansi uzibheke i-TV kuphekwe kudliwe lihlangene vele akusela nto ehlanganiswa endlini ukuthi libonisane omunye ubuya le mali yakho omunye la ubuya lapha ehlose ukuthi ubuya uze ubuye ehlose ukuthi ufuna ukuyenzani and le nto yabo uyihlosile ubuya lapha ukuthi ngifuna ukuthi isikhathi esingaka sengile zinto zami akusiyikho umuntu obuya ehlosile so khona kwana kuyenzela ukuthi ugcine selingathathisa zwane endlini omunye la esedonsela lo omunye la esedonsela lo ngoba sigijimisa imali imali yibegejemisa kuzokugcina abantu bengasazwani omunye ethi ngcono lami ngihlalele ngedwa ngisebenze ngenza into zami layo omunye ethi layo ngcono ngisebenzele ngedwa ngomsebenzi lo
ye siyakuzwa baba Ndlovu wena umbona njani udaba lo
ya lami uyazicike mvumelane lo Masibanda uyazi ukuthi lento ivele isivamile esikhathini samanje sikhila kule nsuku uyabona njengamanje mina ngisebenza unkosikazi usekhaya side mpela isikhathi lokuhlala isikhathi eside singabonani so lento ilobungozi kakhulu ngoba nginje mina ngilana uthothi ngiyahlule kuzivamba okanye yena la esekhaya ehlule kuzivamba ngoba angithi umuntu vele noma esemthathweni kodwa uyakhulunyizwa mhlawumbe umuntu wesifazane uyakhulunyizwa umuntu wesilisa ombonayo lapha ahlangana la ikhona ngoba umuntu uphile emhlabeni angithi angeke ngithi uma senithandane sengithethe umuntu sibaya mhlawumbe siphile kuplanethi sobabili so ukungazibambi kusuka kube khona mhlawumbe ke ngithi okunye kubangwayelayilo ukuthi isikhathi samanje siphila kizo thina as abantu esibashadayo basuka bengasalaka ngogogo angithi umuntu bethi mayesiye emendeni ngesikhathi sakudala beqala ehlalele ezalukwazi zimlayo ukuthi umende uyabekezelelwa kanje kanje ukuthi zonke izimo ahlangana nazo noma mina ngingokwaba ngingathola ukuthi ngiyaphelelwa ngamandla mhlawumbe enkonzweni yasebhebhi kodwa uyakwazi ukuthi ambekezelele manje abantu bamanje bayenda kuphela angazi noma ikushota kwabogogo ngoba ukufa sokwaba ngaka ukuthi ogogo abasekho noma ogogo bamanje baphila isilungu abasakwazi ukulaya abazukulu uma umuntu esiye emendweni ngokunye futhi okwenza ukuthi imishado igcine ichitheke uyabona kuba nzima kabi yabo ngoba umuntu uma angaye esemendweni wakhe esehlangana lobunzima obunjalo obunjalo kunye ngubalile akayi kugogo ukuthi ayembikele ukuthi gogo ngihlangana lesimesinje ezinje uhlupho olunje olunje uya ebantwini abalingana layo ntanga bakhe abazomtshela ukuthi hayi wena indoda yenza kanje maningi amadoda ngaphandle ugcina lapho bangafuthi ukuchitheka kwemizi yabona
ye siyakuzwa konapho ke
sibise ubungozi kakhulu
ye sibise uMadawu Madawu khonoku ke ukukhulunywa ngubaba lapho ukuthi abanye abantu nxabe phume emendweni kabalaywa njalo ukuzibamba ungazani kuyakhathaza kakhulu ngicela uthi ngamafishane khona
ye ngiyavumelana lapho ukuthi yebo ukulaywa kodwa abanye babe belayiwe mina esengibona kakhulu esifika igijimisa sesikhohlwa ukuthi ubaba lo mama vele endlini kuba lo baba lo mama into esigijiswa kakhulu yimali sigijimisa imali esingeke saphinda sabalayo yabo umuntu ekhetha ukuthi mina ngangcono ngibe njani ngizihlalele ngedwa ngizisebenzele ukhohlwa ukuthi umuntu uyakhula ubanjani sikhohlwa futhi amasiko ethu ukuthi vele ngamasiko ethu thina vele umuntu wesimama ufanelwe nomuntu ongubaba amthobele lo baba la ehlonipha umuzi wakhe into ezifana lazo nezo kodwa la emazweni into nje eyimqoqo eyenza ukuthi abantu beze behlukane sigijimisa imali
hayi ngiyalizwa-ke zihlobo zami ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda mphinde mbonge lo baba uNkosi Nathi Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngumthembo sithemba uKips Dube lilali
sigcina amasiko
kwenuowakusenziwe
mane
kandlela
ubaba
mkhulu
siyabonga Kipsi luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo silo Mike Hove we-Studio 7
ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo ngixoxa lonkosikazi Duduzile Ngirongo ongusakhulayo olilunga lomanyano wePovo noma People's Own Voice eHarare okhangilungena kukhetho kulumnyaka encentisa ukuba ngukhansela weWard 7 eHarare masambeni kuye siyezwa okuningi ngomkankaso wakhe
okwamanje bengidistributha ama-flyers ami ngitshela abantu ukuthi mina ngingubani ngabona iflyer yami engilayo yabile mini manifesto yami ukuthi umsebenzi kakhansela ngokwenzani yabisithi mina nxa ngizaba ngikhansela wenu umsebenzi yami yabulo njalo nxa ngingalimelela ngizalimelela ukuthi lokhu lalokhu nalokhu ukuthi kuyenzakale iflyer yangikhona bengihamba nginika abantu ngikhuluma labo nxa bele mbuzo abayibuzayo inamba yami ye-WhatsApp ngiyabanika ukuthi nxa belamanye izikhalazo abalazo bentshele ukuthi zilungisiswe so yikho kade kwenzakala kathesi kucampaign yami
abantu bathini kuwe nxa sebetholile ithuba lokuxoxa lawo
abantu bayangiyamukela imibuzo yababembuza yona miningi eminye imibuzo ngekuthi kanti wena vele indawo uzimelele wedwa eminye imibuzo ithi kanti manje nxa uzangena wena kucancel uwedwa uzayenza njani njengoba ungamelela ngenye iphathi uyakwanisa yini ukuba effective khona ngale nxa ungasiwo memba yephathi eminye imibuzo yabe ngiyibuza ngeyokuthi unxa singakuvotela uvotela bani njengoprezidenti wakho sifuba kwathoni upresidenti omvotelayo ngubani
what happened to my vote my secret
ayebesendile ukuthi ha mna beshemba tshela ukuthi ha wona yavotela upresidenti omfunayo uvotele lo MP omfunayo ubusungivotela mina
awungitshele-ke kwawungangene kwezombusazwe ngaphansi kwebandla le-MDC elezanu kula mabandla amaningi eZimbabwe vele izek ishilo yathi kule over 100 parties why run as an independent
okwenzakalayo ukuthi mina ngiphunguba yi-citizen nje anzake ngibe yi-member e-any bandla so ngayenza i-decision yami ukuthi ngifunuba ngikhansela sometime last year ukuthi mina ngijoyin ibandla ngibe sokungebe sengifuze kakhulu ngoba kuyasemele ngiqashe ukungena kuma-structures abo ngikhona ngizaba le-right yokuthi ngiqashe ukuyenzwa kwama-primaries abantu babengangazi anake libona ukuthi ama-primaries ayenzakaleyo so far recently nokule ndaba eziningi kuyabe kunabantu abakhona phakathi kwamphana ababe aye that position mna ngingangena khonapho kuyeso kuyenza ngani ukuzocabana la bantu so kuyabe kungele indawo eyangikhona ukuthi mina ngibe ngukhansela ngibe ngikwanisa ukuthi ngimelele ukuba ngukhansela kumaphathona lawo
hhayi sikuzwile kahle-ke mansi awusitshele-ke ngamafishane ngale manifesto ukuthi ithinta iy'ndawo ezinjani
allright imanifesto le yazwa ngokuzwa ukuthi abantu bakhalelani ama-concerns abo akuwoti ngikhuluma la bantu so ingxekwezi isikhathi yabe kulezi zinto engabe ngizitshelele kodwa izizinto engathi ngiqalisa ukukhampeyina ngangisiyakuzwa ukuthi kanti indaba ezikhona lapha ngezami okokuqala abantu bathi ukhansela wethu vele asimazi ukuthi vele ngubani asikaze simbone lapho ngikumbona lapho savotela khona nalamhlanje asikamboni so mina ngithi all right mina ngizabe ngilamasejari njengodokotela kuyabe kulezi khathi lapho elabe ngiyabe ngikhuluma lani ngixoxa lani senza ama-meetings lani kuyabe ngiyabe ngizavula futhi le sejari yami engizabe ngivula kwamanye amalanga ngama-specific times amanye ngithi labe libuya lingibona lintshela ama-concerns enu ngiyabe ngile-open office yekuthi ngiyabe ngivula ikhona nsuku zonke kodwa amalanga amanye amalutshwane nje kwezinye izikhathi then futhi ngiyabe ngifuna ukuthi ngihlangane labo ngisenza ama-meetings labo
gqiba uhlelo utshela abontanga ukuthi bangakuthinta kanjani ukuze bathole ulwazi oluthile ngomkankaso wakho
allright i-WhatsApp number yami ngu-0785573040 kulalaba baku-Twitter i-Twitter yendo yami @Dudumo DUDUMO
hayi mthwakazi omuhle limzulu unkosikazi Duduzile Ngirongo okhangilungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngomike hove libe leviki elishukela
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ngesize ukuthi untungameli inkomo Studio 7 usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Ikutivana kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga nkomo ngiyabingelela abalaleli
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini kajohane usahluko ngo-3 uvesi ngo-16 leli vesi elijwayeleke kakhulu esithanda ukukhuluma khona ngothando lukankulunkulu sizakhuluma ke kuleli vesi sihlanganisa le vesi elikwabaseroma usahluko 8 uvesi 31 sisehlalayo lithi ibhayibhili sithola ujesu ekhuluma lesikhulu sabajuda unikodima unikodima uyabuza ukuthi mfundisi ngenze njani wangubona umbuso wezulu bakhulumeke baxoxisane uJesu amtshela ukuthi kufanele ukuba umuntu azalwe ngokusha kuphakathi kwengxoxo yabo labo silekho sithula khona uverse 16 uJesu ukhuluma noNikodima uthi yena ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo uverse 17 abesithi ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ana emhlabeni ikuba ulahle umhlaba kodwa umhlaba usiliswe ngayo kuthiwa wathanda umhlaba kangakanani kangaka kakulinganiseki uthe sewuthandile wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa isizathu sokunikela ngendodana yakhe yikuthi lowo nalowo okholwayo kiyo angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade so sikhuluma ngonkulunkulu osithandayo lanxa silahlekile emhlabeni izenzo zethu zibambuka kuntando yakhe lithi ibhayibhili sonke njengezimvu silahlekile uNkulunkulu lanxa kunjalo akasidelanga akasideli wasithanda kangaka sesithandile kangako wanikela ngendodana yakhe ukuba insindiso ingeyalowo nalowo akula kuthi ungumjuda akula kuthi ungumchayina akula kuthi ungumhlobo bani lithi ibhayibhili ilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi so indaba eqakathekileyo indaba yokuthi sikholwe uNkulunkulu abesethi umpostoli eloba kwabaseRoma uthi pho siza kuthini ngalokhu uba uNkulunkulu engangithi ngubani ongamelana lathi abesekuthena ngiqinisile ngithi kungaba yikufa kungaba yingelosi kungaba yikuhlupheka kungaba kuyizinto ezikhona kungaba kuyizinto esizayo kungaba ngamandla kungaba yikudepha kungaba yikutshona kukho konke okukhona akula lutho oluzasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu ngithanda ukuthi ngikhuthaze sonke esingabe sidlula gabe sinenge sihlelewe zempilo kunento eqakathekileyo ofuze sihlale siyazi ukuthi uNkulunkulu kukho konke uyasithanda uthando lwakhe kalulamkhawulo ithi ibhayibhile kwabaseRoma khona fane sifale khona uverse 28 uthi upostoli Paul konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu abesethi yena kuwaye encwadini ka-Isaya ngo-4 athi lanxa udabula emlilweni lanxa udlula emfuleni okhukhulayo kangiki ukuthiya so konke lokhu kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ende yena
namayethanda usthanda ngokwempela akasikhohlisi so ke kunje sakathekile sahamba emhlabeni ukuthi owaqala sikhole kuJesu siyabe ethandweni lwakhe
akuyiqibe mfundisi ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje
siyabonga ke sikhotha umsamakhanda standard baba wethu osezulwini siyabonga imisalo othando lwakho siyabonga ukuthi izwi lakho elimqoka eliliqiniso liyekhulumile ukuthi wena wawuthanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakho ezele yodwa babona amandla wonke siyathandaza ukuthi uthando lwakho luqhubeke luvama ezimpilweni zethu eliqhubeke baba lubonakala ezimpilweni zethu lanxa sidlula ekudabukeni sidlula enkingeni sikwazi ukuthi wena uyasithanda njalo uthando lwakho lomqotho babona amandla wonke sikunika udumo ubukhosi nezibongo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi siyabonga siyabonga nabalaleli
lapho besivuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
iyalandela impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League emdlalweni eqhutshwe lamhla iHighlanders le Cape United kube yi 0-0 iShabani Mine leChapungu iShabani Mine 0 iChapungu 1 iDynamo 0 FC Platinum 2 iTriangle 0 iBlack Rhinos 1 iMtare City leHerentals 1-1 kuthi ke iZPC Kariba 1 iYata 0 phakathi kweNishrut leBulawayo Chiefs kube lingujiki loBhanqa 1-1, iChicken Inn 1, iHarare City 1, iNgezi Platinum 4, lapho enqobe khona iBulawayo City 0.
Manje uzinjenje Alleluia 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 Manje usunje
Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia.
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 Nawe usunje
Alleluia
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 umculo weBlack Mambazo vesithi Alleluia singehlukani ngesikhangele ebezikhokhela kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo kwezinye izigaba ezifana lePhuti Riro eHarare ukhetho lolu lumisiwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF lizakwamukela impumelo yokhetho lingaze linqotshwe selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.